Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 Mpandula 2020 nguPraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
sina lokhu siqhubeka phambili sincedisa kuma quarantine center lama isolation centers ikakhulu nxa sikhangele Bite Bridge besikhangele ukusizana labo ikakhulu sikhangele indaba yokuthi bathole imtshina yokuthi nxa amagetsi engekho bathole isola.
Abomanyano weChristian Alliance bagxwayisa uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthatheni iCOVID-19. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7725 asebefunyenwe belegciwane leli eZimbabwe.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukumeza kakhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi sipheka ngomlilo.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngesilinganiso sengxenye yekhulu 50% ngabezesa. Umthethandaba kamantshi unqume ukubana uNkosazana Johanna Mamombe OMDC Alliance kumele aqhubeke evalelwe ukuze ahlolwe umkhuhlane wengqondo ngodokotela bakahulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abalishumi lane abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga langolwesithathu kukhuphule inani lasebefunyenwe belalo lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho kunkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7725 asebebulewe igciwane leli sebengamakhulu edlula kancane amabili 227 asebebulewe kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6007. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1.4 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lane 34,836 emhlabeni jikelele sebeyisigidi ezingamashumi edlula amathathu 31.9 million ababambe njeye belalo labulala phose isigidi esisodwa 977,452 kubika abekolejini le-Johns Hopkins University laseMelika. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamakholwa esiKristu oweChristian Alliance bathi lokhu beqhubeka ngohlelo lokuphathisa abasendaweni ezigcinwe abavela kwamanye amazwe ikakhulu kwele Botswana lele South Africa ezama-quarantine centers. Umfundisi Hussein Sibanda walumanyano uthi sebenelise ukuphathisa ama-quarantine centers aseBite Bridge, Plumtree lakoBulawayo kunhlelo zokutholisa amanzi lokokuzivikela ekuthelelweni iCOVID-19. Usibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukubana abantu kumele baqaphele leli gciwane lanxa inani lasebehlaselwe yilo selisehla.
Sina lokhu siqhubeka phambili sincedisa kuma quarantine center lama isolation centers ikakhulu nxa sikhangele Bite Bridge besikhangele ukusizana labo ikakhulu sikhangele indaba yokuthi bathole imtshina yokuthi nxa amagetsi engekho bathole isola yokuthi bencedise ukuthi amanzi adonsweke angene phakathi kwesakhiwo lesi sigcine khona abantu eBite Bridge. Into besikhangelele njalo sike safika ePlumtree lakho kuyadingakala njalo ukuthi kube nama-tent, kube nama-water tanks. Yindawo lezi ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe. KoBulawayo njalo besebenza labo ukuthi kudingwa ama-sanitizer. Lezinye izinto ezizadingakala ezindaweni lapho kuyabe kuhlala khona abantu. Siyazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokusitsho ukuthi indawo lapho abantu abangabakhona siyabe sesiba zintutshwana. Njalo sokudingakala ukuthi kube lezinye izakhiwo ezingasiza ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukugcinwa khonapho bekhangelwe ngabodokotela. Ikanti njalo kutshengisela ukuthi othorn groof sebeqakathekile kakhulu nakwezinye indawo lapho kuba khona labantu be-COVID ukuthi bencedise ukwenzela ukuthi bethathe inani eliyabe lithe xaxa elabantu ababengezwa kahle ngenxa yalowo mkhuhlane owe-COVID-19. Cabanga ukuthi sisize kakhulu lakwamanye amadolobha amancane njengakubo Gwanda, kubo Lupane, ngalokho okuyabe kudingakala lapha abagcina khona abantu abaaffectwe yi-COVID-19 kumbe lapho abantu ababelethwe bevela ngaphandle. Siyakwazi uba ngapha esigabeni sethu semathebeleleni lokhu kuqhubeka kusiza abantu abavele eGoli kumbe abantu abavele eBotswana. Kuyabe kudingakala ukuthi beke bengayi ngekhaya kodwa beke bame behlolisisa ukuthi abalawo lowo mkhuhlane.
Amanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane ayehla lababulawa yilo. Singathi ngempela sufikile yini umahluko, njalo singeke sabona amanani qansa yini ngendlela elibona abantu beziphatha ngayo.
Loba amanani esiya phansi, leli gcikwane ele COVID-19 lokhu likhona phakathi kwethu. Siyakwazi njalo ukuthi kwamanye amazwe angaphetheya sebengene njalo esigabeni sesibili esokuhlala ezindlini. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu begqoka amamask abo, njalo bekwanisa ukugcina inani phakathi kwabo labo makhelwane babo, ukwenzela ukuthi leli gcikwane silivimbezele ukuthi lingaqhubeki lokhu lingena phakathi kwesizwe sethu. Lumkhuhlane kawukapheli, njalo lumkhuhlane ulokhu ungalayo imithi esingathi yiyo leyi ewelapha lumkhuhlane.
Umnumzana Hussein Sibanda, umqondisi womanyano we-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekubulawayo. Umthethwandaba kamantshi namhla unqume ukubana umeli weHarare West edalela ipalamende olilunga le-MDC Alliance Nkosazana Johanna Mamombe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amabili alandelayo ukuze ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukubana ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle na. Andubana ukuthethwa kwecala lakhe uqalise uMamombe lamanye amalunga e-MDC Alliance abalisa uNetsai Marobalo Cecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa kunsukwana ezedluleyo. Amagqwetha kaNkosazana Mamombe acele umthethwandaba ukubana adlulisele phambili ukuthonisiswa kwakhe ngoba isithi ingqondo zakhe azikho esimeni sokuthi udaba lwakhe lungaqala ukuhluzwa. Kusinqumo sakhe uMantshi uBianca Makwande uthe uMamombe kumele ahlolwe ngodokotela laba evalelwe esitokisini ukuze kubonakale ukuthi ba ngempela uphazamisekile ingqondweni na. Igqwetha lakhe umnumzana Alec Mtshade Hama usole isinqumo lesi esithi uMamombe kumele ahlolwe ngodokotela azikhethela bona, hatshi akhethelwa nguhulumende. Ngakho uthe uzasiphikisa e-High Court. Kolunye njalo udaba umthethwandaba uthole abalwela amalungelo oluntu abagoqela igqwetha umnumzana Doug Coulthard leziphathamandla zenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure labanye bemsulwa kucala lokungaziphathi kuhle emphakathini ekade belethiswa ele-criminal nuisance. Abenhlanganiso emela izisebenzi zemakolishini amayunivesithi kahulumende abe-State Universities Staff Association Representatives bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini ngoba indleko zokugada ukuya khona kanye lokuziphilisa nje sezingaphezu kwamandla azo ngeholo elizitholayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini yazo yokwazisa ngaleli nyathelo, izisebenzi zema-universities kahulumende alichumi zithi zilithethe ngemva kokunanzelela ukuba imizamo yokukhalaza kumphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu yehlule. Bathi kusukela ngenyanga kambimbitho walonyaka bezama ukuxoxisana lo mphathintambo walolu gatsha ukubonisana phezu kwemali yokubasiza eye-living adjustment kodwa kungekho okuphumayo. Amakolishi ama-university athethe leli nyathelo ngathi i-University of Zimbabwe, National University of Science and Technology NUST, Zimbabwe Open University, Midlands State University, Lupane University, Pindura State University, Marondera State University, Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Lekwanda State University. Encwadini le iziphathamandla zihleza kubeka sobala ukuthi zatshelwa ukuthi zilindele impumela yengxoxo ebisenziwa phansi kwenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ye-Apex Council. Azithandanga ukuthathwa amazwi. Unobhala wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini yemfundo yaphezulu eyeZimbabwe, National Students Union, ZINASU, uTapiwa Chiriga uthi kumele uhulumende aphathe lolu daba ngonanzelelo olukhulu.
Obviously, as Zinasu and as the broader students movement, we need to learn, we want to learn. We've been through a lot already in 2020. So it would be a shame if the government fails to handle this situation and make sure that it does not degenerate into something that can prohibit us from learning. However, we can
thina njengezifundi sifuna ukufunda uningi esidlule yikho ukubona lo umnyaka ka-2020 kungakho siyawufuna lo mnyaka wokufunda kungaba lihlazo nxa uhulumende engehluleka ukulungisisa lolu daba ngendlela elokuhlakanipha ukuze lungaze lwenza thina sehluleke ukufunda kodwa ke siyakuqakathekisa lokhu abazali bethu abayibo izisebenzi zama-university kumele basi abantwana ezikolo bafuna ukufundisa thina abantwababo bafuna ukusilondoloza bafuna ukusitholisa ukudla lakho wonke okudingakalayo. Kasikho isizathu sokuba umqhashi wonke nje khona ngo-2020 engehluleka ukuhlawula iholo elanelayo. Kungakho siyazisekela lezi zisebenzi zema-university ekuthini zifuna iholo elanelayo. Sikhuthaza uhulumende ukuba aphange alungisise lolu daba. Sezivele sezikhona izifundi kulama-university zona ezilesikhathi esilutshwane sokufunda. Njalo leso isikhathi kumele sisetshenziswe ngokwaneleyo.
Precious lost time, and it will definitely end in tears.
Owake waba ngunobhala jikelele weZinasu umnumzana Ashley Funye uthi uhulumende kumele alungisise lolu daba ayeke ukube lokhe elwisana labakhalazayo.
Bakusela kuhlaliseka elizweni amabutho kuyiwumele besivikela kuzinto ezingaphazamisa inhlala kahle yiwo asihlukumeza abantu. Lokhu kuyizinto ezibuhlungu ngoba ayisiwo into omele bebe beyilwela, ayisiyo into omele beyiyenza ama-citizens akuleli.
Imizamo yokukhulumisana labogatsha lwezemfundo yaphezulu yehlule njengoba engekho bedobha ucingo kumbe ukuphendula imilayezo esiyithumele ngendlela yokukhulumisana ye-WhatsApp. Isiphathamandla ehlangothini lwezokukhulumisana lozulu unkosazana Chipo Mayeza engazange azihlupha ukuphendula umlayezo athunyelwe wona ngendlela ye-WhatsApp lanxa ubufakazi buveza ukuba ufundile. Ekhuluma edale lephalamende kumaviki edluleyo umphathintambo wezemali wakubeka sobala ukuthi njengohulumende basahlolisisa udaba lokwengezelela izisebenzi iholo kodwa akasoze enelisa ukuzihlawula ngedola leMelika njengokukhalazwa ngabaningi ngoba engela ndlela yokulithola. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa kwenziwe umthelo wamandla kagesi ngesilinganiso sengxenye yekhulu 50% ngabenkampani yezesa kusukisela izolo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalelwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Jane Ndebele isakhamuzi sePhumula South kwaBulawayo ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukumeza kakhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi sipheka ngomlilo manje maye sebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani sophila njani.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomazwe Ngwenya uthi indaba yokuqansa kwamandla kagetsi iyamhlukumeza.
Loko kwamagetsi okukhwela khona kusithatha kubi sibi ngoba ukhwela amagetsi imiholo ayikhweli so siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli siyakuthatha ngaphi.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi lokhu kuzabangela ukukhuphulwa kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagesi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagesi lazo zilandele zisiya phezulu. Zizaqhansa izinto zonke lazo, impuphu izaqhansa, kuzaqhansa ishukela, kuzaqhansa amahlamvu, kuzaqhansa isepha, konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe. Ngakho ke isimo asizukuba mnandi ezinyangeni lezi ezilandelayo, abantu bazayo besiya begalula phakathi kokuyanga. Abaqala ukungena kubo ngabo-1980 kusiza manje ngaphansi kombuso weZANU-PF.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi linkampani kayiphulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano abasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba yisilinganiso se 50 units asezabiza amachumi amathathu lasikhombisa amadola $37 kuthi amakhulu amabili ama units i 200 units aseyabiza amakhulu edlula amabili amadola i $243. Amakhulu amathathu ama units wona aseyabiza i $1,323. Le yintengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabaningi. Ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela isimo sokwenzakala elizweni ukuba abesifazana bathinteke okungakanani ngalesi simo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ntambama lamhlanje, lapho iphephandaba le-Herald elibika khona ukubana uzacela amazwe afana leMelika ukubana esule izijeziso ezethiswa amalunga eZANU-PF lamankampani alobudlelwane laleli bandla. Umnangagwa uthi izijeziso lezi zibulala umnotho welizwe, kodwa amazwe aphesheya athi ziqondiswe kumalunga eZANU-PF kuphela, ngakho ke aziphazamisi uZulu Makhaza. Umnangagwa uzakhuluma ngevidiyo eseHarare ngoba inkokeli yamazwe omhlaba ingenelisi ukubuthana esikoleni se-United Nations eMelika ngenxa ye-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe uMnumzana Edwin Ndlovu lodumisani Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Nxa sikhangela impande kumbe imbangela yezijeziso lezi, sithola imbangela yangkhona yokubana uhulumene wayephambanisa njalo enyathela amalungelo abantu, njalo kulokuxhwala kuhulumende. Lokhu kukhona lakhathesi uma sikhangela umumo welizwe, umumo wezombusazwe. Nxa sikhangela kwezamalungelo sithola ukubana lokho kukhona khona lokhu, abantu abaningi bathunjwa ngizwana ka-31 July, abaningi baphonga ubotshwa nje. Sokunzima khathesi kwele Zimbabwe ukubana umuntu atshengisele amalungelo akhe. Ngokunye lokhu okutshengisela ukubana imbangela yezijeziso uba sibe khona, lokho ikhona lakhathesi, impande yangkhona lokhu ikhona, amalungelo awahlonitshwa. Ngikhuluma nje eChapo last week eKezi, izakhamizi zachaywa ngamapholisa, akwenziwanga lutho, kwachaywa labantu abangenzanga lutho khonapho. Lokho kusenzakala, amalungelo abantu ayaqanyulwa, abantu bethuselwa. So imbangela yangkhona lokhu ikhona.
Ulubona njani udaba lwezijeziso lolu Ndlovu?
Udaba lwezijeziso zomnotho ludaba lokuzinuka amakhwapha. Ubona ukuthi kati wena uphatha njani abantu, ilungelo loluntu linjani elizweni, abantu bakhululekile na ukuthi bayenze ezepolitika, bayenze ipolitics kumabandla abo, abantu bakhululekile na ukuthi batshengisele, kambe akula corruption na elizweni? Ngoba icorruption yiyo kakhulu elimaza ke abantu esingakafiki kulezo zijeziso. izijeziso ngoba thina singabantwana beZimbabwe sivele siphakathi kwezijeziso hathi esizetheswa ngamanye amazwe kodwa izijeziso esizethesana thina sodwa khona lapha eZimbabwe sisetheswa ke nguhulumende ke kamnangagwa yikho ke udaba lokukhuluma ngezijeziso zomnotho kalutshintshi lutho kumele abantu baguqule izenzo indlela abenza ngayo yiyo ezasusa lezo zijeziso hathi ukuhlabela hathi ukutshengisela hathi ukucela uRamaphosa ukuthi akhulume ngazo hathi ukwenzani lokwenzani ungazugide kanjani ukhale kanjani izijeziso ziyaziphumela zona zodwa ngokutshintsha kwakho ukwenza ukuhlonipha ilungelo loluntu.
Sibone umongameli wele Namibia Nkomo lo umongameli wele South Africa labo becela ku United Nations ukuthi izijeziso lezi zesulwe. Singabona beyilandela yini leyo nkuthazo abamazwe afaka lezi zijeziso.
Bona kuzabanzimela sibili abavela kuhulumende ubanabe khankasele ukukhishwa kwezijeziso ngenxa yokuthi nxa sikhangela kwezomkonomi, sikhangela eze corruption, sikhangela eze amalungelo, lokho kufanana nje, lokho kusiba wesi nje. Isimo sabantu lokho esisiba wesi, isimo samalungelo lokho sisiba sibi kakhulu. So angiboni ukubana bazenelisa ukuzikhipha phakathi kwenkinga le ngenxa yokuthi izinto lokho ezifana nana ilizwe selifile fi ingakho ke kuzabanzima sibili ukuthi bekhankasele ukubana bephume kuzijeziso lezi bengakwenza sibili kodwa hayi ngibona kuzabanzimela sibili.
Bakhona Ndlovu abathi izijeziso lezi ziphazamisa umphakathi ngoba sesike sabona kujeziswa ibhanga leZimbabwe phezu kwezijeziso lezi, kanti bakhona njalo abamankampani abathi bayavinjwa nxa befuna ukuhambisa izimali zabo kwamanye amazwe.
Bangcono ke labo kumbe lawo makhampani afuna ukuthi atransact le outside world alayo naleyo mali ngoba abaningi babantwana beZimbabwe sithwele nzima kasilayo naleyo mali yokuthi sitransact. Yikho ke thina akusithinti la kancane ukuthi kuthiwe ibhenki enje etheswe izijeziso zenothwa isayinelisi ukuthi ke itransact ke lamanye amazwe ngoba thina sivele singenelisi ukuthi siphume ezindlini singe ne-supermarket sithenge ke impupho ukuthi abantwana badle sivele kasikwenelisi khona lokho. Yikho ke akusithinti ndawo kasiwubone umehluko. Umehluko sizawubona thina nxa izijeziso esizetheswe nguhulumende nalowo khona owezanu-PF sezikhiphile abantu sebekhululekile sebesenelisa ukwenza abafisa kokwenza sebesenelisa ukuthi ke bahlangane ngendlela abahlangana ngayo kwezombusazwe sebesenelisa njalo ukuthi ke basebenze imali sokuseneliseka ukuthi imali ingapheleli ku-corruption esikubona sokusenzakala. Sebesenelisa ukuthi okubi abakusolayo bakusole beqeda ukukusola bangavalelwa bangabotshwa abantwana beZimbabwe bangakhidinethwa. Zona lezo izinto zingaphela funa sesingakhangela ukuthi kati kambe silayo imali senelisa yini ukutransacta lamanye amazwe. Yikho sokungafika khona lolo daba kathesi nje abantwana beZimbabwe kasikafiki khona lapho lanxa kungakhulunywa ngawo enalawo makhampani. Ngamakhampani ke akhokhelwa ke kumbe singathi abanikazi bawo abangabantu bezanu-PF abayiba abaluthayo abayiba abacorrupt abayiba abalokucuka abahlukuluza abantu.
Lezo ke bekuzingcwethi ezicubungula ezombusazwe. Umnumzana Edwin Ndlovu loDumisani Nkomo bexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe bathi kulamalunga edlula kancane amakhulu amabili 220 bezifundo ze-science asebechiye umsebenzi kusukela ngozibandlela lonyaka kungenxa yeholo eliphansi abalitholayo elizweni. Iningi lababalisi laba libikwa lilubhekise emazweni awe-Middle East lapho abaholiswa ngcono. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokumunyethwe lugwalo lwempumela yophenyo olwenziwe ngabe-R2s olwe-Education Crisis Report oluveza isimo esikhona kuhlangothi lwezemfundo eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphakathi kwe-COVID-19 lockdown. Isikhulumeli se-R2s uMnumzana Nation Muzitirwa uthi lolu phenyo luqhutshwe ngenhloso yokudingisisa imbangela yokuwa kwesisindo semfundo elizweni yona eyayingconywa emhlabeni jikelele emveni ukhuthaza uhulumende ukuba aholise ababalisi laba iholo elanelayo ukwenzela ukuthi ilizwe lingalahlekelwa ngababalisi besiyofundisa kwamanye amazwe.
Abantwana abaningi esiba producer esikolweni kathesi abala lwazi oluningi kuma subjects ema sciences ngoba abaningi bangkhona bayafundiswa ama science subjects laba balisi abangatrainelanga ama science subject wonalawa ngoba lawo abatrainer ama science subject bayaphuma elizweni wayesiyo sebenzela kulamanye amazwe.
Uthi kumqoka ukuba uhulumende alungisise loludaba
sokwenza ukuthi sibe le challenge ukuthi abantwana esiba producer esikolweni wonalawa abakwanisi ukuthi bakwanise ku inventor or uku design ina izinto ze science ziyenze ukuthi ilizwe liqhubekele phambili li develop. So uhulumende kumele futhi ukuthi resume i program kade ikona yokuthi ababalisi abama sciences kumele kube le program yokuthi ababalisi bafundiswe batrainwe for free kuma science subject kuma universities lama colleges uyenzela ukuthi ishortage yama science teachers esilayo elizweni sikwanise ukuthi siqede.
Lo msakazo ukhulumisane labo gatsha lwezemfundo ye primary le secondary phezulu kwalesi sehlakalo sokuchiya umsebenzi kwababalisi besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana loZulu kulolu gatsha umnumzana Taungana Blessing Ndoro ulandisa phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa lolu daba.
Government has given us the green light to recruit at least 6,000 teachers.
Uhulumende usesinike imvumo yokuba siqhatshe ababalisi phose abayinkulungwane eziyisithupha 6,000.
Kodwa enye ingcwethi kwezomnotho umqondisi enhlanganisweni ecubungula ngezomnotho njalo ye-Economic Development Research Institute of Zimbabwe, uDr. Godfrey Kanyenze uthi konke lokhu kungalungiseka nje aluba uhulumende uyasilungisisa isimo somnotho.
Chinu chete chino tende sambeli, deche kuti tigare pasi, sevana ve Zimbabwe.
Oku ngasenza siye pambili, njenge zizalwa nize Zimbabwe, yukuhlala pasi, sikhangele lapho sivela khona, sivumelane ukuthi sifuna ukuyanga, sibe lombono munye. Phezu kwalapho siya khona asikafiki kuleso sibanga okwamanje sizoqeda isikhathi esiningi siphikisana nxa kuyukuthi asikafiki ke kuleso sibanga ukuphikisana akusisindaba
kwanda tishimbweta makakatangwa makakatangwa hatende simbiri
iningi lababalisi laba ikakhulu abazingcwethi zezifundo zescience babikwa sebathola imisebenzi emazweni angomakhelwane kwele South Africa, Botswana, Namibia kanye lawemhlubulweni wase Middle East kubo United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait lamanye. Lolu kwalo lwe report luphuma ngesikhathi ababalisi besithi kababuyeli emsebenzini nxa iholo labo lingakhuphulwanga njalo belitholiswa ngedola leMelika. Umphathintambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ensukwini ezedluleyo ukuba uhulumende uphakathi kokuqoqa umhlangano owedale le tripartite negotiating forum elihlanganisa uhulumende izisebenzi labaqhatshi ukuze kudingwe isisombululo edabeni lweholo kukhangelwa isimo somnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abomanyana we-Christian Alliance baxwayisa uZulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthelelweni i-COVID-19. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7725 asebefunyanwe beligciwane leli eZimbabwe. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zidla amahawula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngesilinganiso sengxenye yekhulwini 50% ngabezisa. Umthethondaba kamanje unqume ukubana unkosazana John Mamumbi owe-MDC Alliance kumele aqhubeke evalelwe ukuze ahlolwe umkhuhlane wengqondo ngodokotela bakahulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.